indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhlaka 24 kwenkwezi 2018 ngoChrist Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngumfelelo ukhetho.
Kwakhathesi ilizwe lethu likhangele lokuthi liye kuma-elections and you find ukuthi kona abantu abanjengabo Mbasogo nxa bebuya, so abantu who have asebekhokhele for about 39 years. Awungeke uthembe ukuthi kona ngabantu abazokwakha ubudlelwano, mhlawumbe ngonozi ukuthi mhlawumbe bazonika ama-tips okuthi kurigwa njani i-election.
UZulu wamukela ngembono ehlukeneyo ukwethekelela kukamongameli Theodore Obiang Nguema Mbasogo wele Equatorial Guinea. Umkhokheli webandla le-MDCT Mnumzana Nelson Chamisa utshela abalandeli bakhe emaPisa Growth Point eMatabeleland South ukuthi engangena embusweni uzahle amise ukusetshenziswa kwemali yohlobo lwama-bond notes. Abesifazane abafisa ukuncintisa ekhethweni lwalonyaka bakhala ngobandlululo lobudlwangudlwangu obuphakathi kwamabandla abo ezombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha eStudio 7. UZulu wamukele ngembono ehlukeneyo ukwethekelela elizweni kukamongameli Theodore Obiang Nguema Mbasogo wele Equatorial Guinea, ngoba abanye bembona njengomunye wabakhokheli abalombuso wentando kayiphikiswa ongayenga umongameli Emmerson Mnangagwa ukuba lombuso ofanayo. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Umongameli Theodore Obiang Nguema Mbasogo ofike eZimbabwe namhlanje emini useneminyaka engamashumi amathathu lasitshiyagalolunye ebusa ele Equatorial Guinea. Omunye wabangajabuleli uhambo lukaMbasogo uNkosazana Rebecca Dube uthi abakhokheli ababusa ngoncindezelo njengoMbasogo ngasobantu iZimbabwe ekhangelelene ukudlelana labo.
Ngibona ngani kuyinto enhle eceleni lokuthi ilizwe lethu liyakha ubudlelwano namanye amazwe, kanti-ke ngelinye icele kufuze siqaphele ngoba umongameli we-Equatorial Guinea usele 39 years ebusa. Aso bantu mhlawumbe esingabe sifuna ukudlelana labo ngoba kahloniphi idemokrasi.
Ecizelela kulokho ohlaziya ngezombusazwe lenhlalakahle kaZulu uMnumzana Sikhosana Sibanda uthi lezi asosikhathi esihle sokwethekelelwa ngumkhokheli onje kulungiselelwa ukhetho.
Kwakhathesi ilizwe lethu likhangele lokuthi liye kuma-elections and you find ukuthi kona abantu abanjengabo Mbasogo nxa bebuya, so abantu who have asebekhokhele for about 39 years. Awungeke uthembe ukuthi kona ngabantu abazokwakha ubudlelwano, mhlawumbe ngonozi ukuthi mhlawumbe bazonika ama-tips okuthi kurigwa njani i-election. Kube maybe ngelinye icele like in your dispensation, of course bathi iZimbabwe is open for business and bafuna ukuthi baxhumane lamanye amazwe esilawe nje emhlabeni. But Mbasogo bayasolisa, aso bantu esingathemba njalo ukuthi ngabantu abangafuna ukuthi bedlelane lathi ngokuqondileyo.
Ngakwelinye icele osakhulayo uMalvin Ncube uthi ukuza kwabakhokheli bamanye amazwe eZimbabwe kuyisibonelo esihle ngoba belakho ukuletha ibhizimusi edingakalayo ukulungisa umnotho welizwe ucephansi ngamadolo.
Abaningaba influential currently bavisithele iZimbabwe, mbona ngathi it could sign esayidini lethu thina ama-Zimbabweans, because mbona ngathi abantu abaningi they are coming babona kule opportunity yoku invest in Zimbabwe.
umnumzana Ngwema ukhangelele ukuhlangana lowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe kusasa uhambo lwakhe lolu. Umgabe lo Ngwema babe nobungane obuqinileyo okwesikhathi eside kusukela ngesikhathi uMgabe avimba ngaso indizamshina yakwele Britain eyayilubhekise kwele Equatorial Guinea ijonge ukuyahlasela lelo lizwe. Umbuso kaNgwema kawahlukananga nombuso kaMgabe, kodwa balo mbuso wentando kayiphikiswa. Okwamanje ezweka ze-Afrika sokusele yena umseleni owe-Uganda, owe-Cameroon labanye abalihlekana abanguntando kayiphikiswa asebe lesikhathi eside besembusweni. Mina isithu sebenzisa Harare, Gibson Bebe.
Umkhokheli womanyano MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa lamhlanje utshele abalandeli bakhe emaPisa Growth Point eMatobo ukuthi ibandla lakhe lingangena embusweni lizamisa ukusetshenziswa kwemali yohlobo lwama-bond notes njalo imali izabe isitholakala lula emabhanga. Umnumzana Chamisa uphinde wathi ibandla lakhe liqakathekisa kakhulu uhlelo lokuzibusa kwezabelo olwe-devolution ukwenzela ukuthi abantu bengadingi uncedo eHarare lakwamanye amadolobho kodwa beluthole ezigabeni zabo. Asizweni amazwi akhe. Ngamazwi kaMnumzana Nelson Chamisa. Ukuze sizwe okunye okukhulunywe kulo mhlangano, usithandekile Mhlanga Studio 7 uqoqela uMnumzana Albert Mhlanga, isiphathamandla se-MDC Alliance laye obekulo umbuthano.
Uyasho ukuthi nxa engena yena ngo-August izikhwama zabantu zizamangala zingasajwayelanga izimali, and uyasho ukuthi i-bond note iyavalelisa ngo-August izikhwama kufanele zibingelele amarandi, amayusa, amafula. And uyacebisa kakhulu ukuthi akafuni umuntu oyisihlonini ezofundisa ezikolo zesiNdebeleni kumbe odibhisayo nje uMabhalane abe ngumuntu okhuluma isishona. Ukhulume kakhulu njalo wathi langamapholisa akumelanga ukuthi babe bebopha abantu ngesishona endaweni yesiNdebeleni. Yikho-ke ezemalanguage uthe kakulungiswe into zokuqala azaqala ngazo. Atesi nje uyaqhubeka nje ngikhuluma khonapha, ukhuluma ngezikolo ukuthi ograde one kufanele babhadalelwe izikolo. Uyabezwa nje abantu bethanda izandla babonga khonokho kuThamisa.
Kwezombusazwe-ke uke wakhuluma ngomongameli Mnangagwa kumbe okwenzakalayo lapha kuhulumende, sizwa ukuthi sebekhuluma abanye ukuthi mhlawumbe kasoza buse lanxa enqobile.
Ukhulumile ngomnangagwa ukuthi umnangagwa ngabantu abakhuluma ngehistory, into yena akhuluma ngazo lezi ama-bullet train lokunye kabazazi ngoba kabangazihluphi ngaso ngoba kuyathi kufika leso sikhathi nje engasekho inkosi isibadeni, so singazimotheliza isikhathi sikhuluma ngaso. Labo abezebutho labakhuluma ngakho uyakwazi ukuthi nje ngumuntu yedwa nje ade ekhuluma nje ngenxa yokwesaba ukuthi sebehle babakwazi ukuthi bazadliwa, and uleqiniso ukuthi bazabadla. Yikho-ke lapho abakhuluma ngakho, hhayi sebehlulekile babona ababafuni. Yikho nje besithi ukuthi nxa ezathatha bona bezombutho abasoze benjani bakuvuma. kodwa uyazi ukuthi abane bangkhona nje bazelile ngasekho ngenxa nje ukuthi bezigugeleni uyabezwa abanye lanqabelizelwa emakhoti uze kuthiwa bayagula khona le Malawi.
Siyezwa njalo ukuthi kulo mahumutha lamuhla abantu bamukela njani konke okukhulunywayo.
Abantu bakithi bayahlika lapha ngoba uChamisa uyangena esindebeleni lo munye athi uyachasisa la achasise njalo futhi langesiyona bayakuthokoza kakhulu njengoba bezwa betshaya nje izandla uhlanganisa konke isishona lesindebele njengoba uyakwazi ukuthi abantu bakithi kabafuni ukuthi bebesize isishona wokuphela khonokhu laya kuthiwa ukuthi vele kurongo. So yikho-ke sokulomahomusha nje kodwa naye futhi umahomusha uyakhuluma langesishona okuyikho vele thina esikufunayo.
Hello ke ngumnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla somanyano MDC Alliance ubexoxa ecingweni le studio 7 esemaphisa Growth Point eMadobo. Umnumzana Chamisa ukhangelelwe ukuqhuba imhlangano efanayo ePhelandaba Stadium eMzingwane eGwanda lase Beitbridge.
Yebo mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingaqhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingaqhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 PM kusiya ku 5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Abesifazane abafisa ukuncintisa ekhethweni lwalonyaka lokudinga amalunga edalelwe ePhalamende lamakhansili bakhala ngobandlululo lobudlwangudlwangu phakathi kwamabandla ezombusazwe angaphansi komanyano we-MDC Alliance. Okuningi asikuzweni kubathabile Masuku esethulela lolu daba ekobulawayo.
Amabandla ezombusazwe aseqale amalungiselelo okhetho lwalonyaka ngokuqhuba ukhetho lwama-primary phakathi kwawo ukuze bathole abangabamela endaweni ezehlukeneyo. Laloba lokhu kusenziwa, abesifazana abafisa ukuncintisa ekhethweni bakhala ngokuhlukunyezwa bebanjwa ngamandla ukuthi baye kuma-primaries laloba kuyabe kungumama oyedwa oyabe emele ibandla phakathi kwabobaba abalitshumi. Bathi lokhu kuphambana lesisekelo sombuso welizwe kanye lesamabandla. Unkosikazi Sichele Sile Mahlangu owebandla le-PDP ekhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti engaphansi komanyano we-MDC Alliance uthi kwenziwe isinqumo libandla lakhe ukuthi kube nguye omela ibandla le-PDP phansi kwalumanyano ephumula kodwa lokhe ebhekane lobunzima.
Kugcine sokusenza i-declaration but even though kwenzwe i-declaration kulama-challenges alothe khona here and there regardless ukuthi abantu abanakekeli ukuthi at least umama oyi-one owasukuma wama wamela iqiniso wama wathi yena uzokuma lo president abanye bonke bephume bahamba bayaxoxoza lelale nxa sebephenduka sebe-accommodatewa ngabobaba phakathi kwabobaba abangu-10 behluleke ukuthi bayenze i-declaration yomama oyi-one. Mina ngokwami I feel ukuthi thina omama basithanda nxa kuwukuthi kulo msindo lanxa sebefuna ukuthi basisebenzise ukuthi baphutshise ama-agenda zabo abantu abanjengabobaba.
Unkosikazi Mahlangu nguye yedwa owesifazana we-PDP phakathi kwabobaba abalitshumi kodwa ubelokhu ebanjwa ngamandla ukuthi aqale ancintise kukhetho lwama-primary. Umgcinisihlalo we-PDP unkosikazi Evelyn Muvungu Masayithi uthi unkosikazi Mahlangu nguye okumele ancintise ukuthola isihlalo sePhumula constituency emele ibandla ngoba nguye yedwa oveze isifiso lesibindi sokwenza lokho.
Constituency ePhumula emele iMDC Alliance ngoba nguye yedwa umfazi ku-PDP owafaka i-CV yokuthi khona ufuna ukukhondesta for a constituents. So he problem yona yelei sibona ihlangana labo mama eZimbabwe yonke yet i constitution yet eZimbabwe it kona 50-50 even ama political parties silama constitution akhuluma ngendawo yokuthi quota system for women.
Omunye njalo owesifazane okhangele ukuncintisa ebubi phansi kwecele le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi laye ubhekane lobunzima.
Kube lobunzima sibi lobukhulu emangweni lokukhampeyina silapha kwezompangazi singomama nami nginje ngikhona pha ebubi. Kube lokwethuselwa okuningi indaba ze-election violence. Singakhangela kathesi kunje ngikhangelane lama-primary semeyi lapha ebubi. Kuningi okwenzakalayo ikakhulu uma sesikhangela ukuthi ama-primary lawa embhekane lawo alama-restrictions ngoba kukhangelelwe kuphela ukuthi kuthiwe kuvote o-chairperson person abama-wards lama-councillors and some few executive members kuphela.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise ukuthi uzakwethula usuku okuzakwenziwa ngalo ukhetho emavikini amabili njalo okwamanje sokusele iviki eyodwa. Amabandla ezombusazwe alokhe engakaqedi ukwethula abazabamela. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngiwathabile Masuku.
Good Life Talk lamuhla kuhlelo lwabesifazane sihluzeni bomama sixoxa ngokukhahlanyezwa kukankosazana Thokozani Khuphe okhokhela elinye lamacele MDCT labanye abesifazane abakusimo esifanayo. Thumelani text message unombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Amabhizimusi amaningi adinga amanzi ukuze asebenze afana lendaweni zokuzilibazisa ezokubhukutsha edolobheni le-Cape Town abikwa esebanjwa ngamandla ukuzidingela amanzi ngokuzembela imigodi egobhoza amanzi. Abo hlangothi lwezempilakahle enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba we-World Health Organization bathi benelise ukuphatha ngcono ukuqhamuka komkhuhlane we-Ebola kwele Democratic Republic of Congo ngesifundo abasithole ekuphatheni eyakwenza ekuqhamukeni kwalomkhuhlane eminyakeni emibili edluleyo e-West Africa. Esinye njalo isiphatha amandla sebandla lezano PF sesitshengise ukuthi amabandla ibandla leli kalisoze liqhubeze umbuso kumabandla aphikisayo nxa linganqotshwa kukhetho. Izolo umsekeli kamphathi ntambo wezemali umnumzana Terence Mugube uthe vele ibandla lezano PF alisoze liqhubele umnumzana Nelson Chamisa webandla le-MDCT umbuso nxa linganqotshwa kukhetho. Kwathi lamhlanje umphathi ntambo emaswingi omnumzana Josiah Hungwe uthi umongameli Mnangagwa ulisotsha okokuthi nxa umuntu ezama ukubaleka lombuso ulakho ukumhlasela ngesibhamu. Konke lokhu kwenzakala namhlanje umbuso kaMnangagwa wenelisa inyanga eziyisithupha. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi njalo isikhulumeli sebandla le-PDP elikhokhelwa ngunkosikazi Lucia Matibenga endawonye lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Max Mkandla onguye osungula lingxoxo.
Amazwi lawa ngamazwi amade kakhulu asuka enkokheleni zezano ngobana limukisa umuntu ongaboniyo. Umuntu akambe khangele phansi inkophe zakhe lokho ezicinezile. Bavula abantu inkophe lokukhulumileyo okhulumende njengophathi. Bantu labana bakhulume kuhle sibili umbono yabo mihle liyana ukuveza iqiniso labo. Okuthi okuyinto lokhu ngokwabo bodwa ukuhamba nje ekhethweni kwenzelwa nje ukubona laba abatotsayo laba ababizayo ukuthi bezoyinvesta elizweni bebone ngazani ukuza kuba lokhetho. Ukhetho kudala lukhethiwe akulalutho lapho eselisebenzela abantu basisela amanga ngoba amadoda lawa ngeqiniso elipheleleyo ngabasoze behluthule umbuso esiwuthi yi-soft coup kumbe polite coup bebe sebesithi bona bahlala sithi mase kuphela sebeyekela abantwana yibo abangatshelwa khona lokho abangaziyo ngepolitics abatshela ukuthi thula ngakuphathela isweet ezibonise le sweet emlonyeni engenalutho.
Ngiye kuwe baba Mkhwananzi, ngithi wena ubona njani lokho kwenzakalayo amazwi la? Ubona ungani nxa ibandla eliphikisayo linganqoba lingaphiwa yini umbuso?
Okuqala ngiza kuthi mina ngibona ngazathi lesi siphathamandla sezanu esithiwa umkhuphe ongiyena okhiphela amagama, le nto imphunyukile, yinto eyimfihlo yangaphakathi okuyiyona ehlongozwa izanu. Kodwa ke angazi kusuke kwathini kwasekufohla kwaphuma. Nami nginesiqiniseko sokuthi angibona ukuthi izanu ingawuyeka nje umbuso uphaphe nje usuke ezandleni zayo uyowela ebantwini be-opposition mahlayana nje. Yikho ke ma ubalalela inhlelo zabo bakhuluma ngabo Vision 2030 ukuthi ngaleso sikhathi umkhono wasezweni nasezimbabwe uzobushuthuthuke wafike ezingeni elithile. Akekho umuntu ongathi ezolahlekelwa ngumbuso lonyaka aplanele into ezokwenzeka in 10 years time. Uyabona nje ukuthi yizaba nje. Ngakho-ke ngicabanga ukuthi i-opposition noma ingawathola amavoti ngokuvotelwa, kodwa umbuso kawusoze usuke ezandleni zezanu uye kuloo nqwabileyo.
Mphenduke kuwe baba Mkhwananzi, kodwa-ke siyabona ukubana umongameli Mnangagwa wenelise ukubiza abantu abavela kwamanye amazwe ukuthi bazohlola okwenzakalayo. Ayisikho na ukutshengisa ukubana ukhetho luyaba lukhululekile njalo lempumela yakhona iyamukeleke?
Uyabona undoda lo ukhethe ukuthi enze ubumenemene obusezingeni eliphezulu kakhulu obuzotshiya wonke umuntu engenayo intshukuntshu yokusola ukuthi nizokuthi kube nephutha laphana noma laphayana. Uyazi ukuthi kunsuku zonke lezi ezedluleyo kusiba khona ukhetho bekuswanakala ukuthi ayikho inkululeko, akukho ukulungiswa i-fairness. Yikho-ke this time ucabanga ukuthi akulethe konke kube khona ukuze anyithe bonke abantu abamchothoza ngokuthi le zinto bezingekho kumakhetho edluleyo bangabi nawo umlomo wokuvula. Kodwa uhlelo kalutshintshanga olokuqila lokutshontshela abantu ukhetho ababeluphe omnye ukuthi aphathezwe laseZimbabwe.
Wena Mkandla uthini ngalokhu imbono kaMnumzana Mkhwananzi, uyavumelana layo na?
Uyaqeda uMkhwananzi, ukhuluma into esegcekele emhlophe emsoba iqiniso ngokubana sibili bona laba abantu angeke basala sibili bethu bona bavumela i-opposition indlini. Ukhetho nje kupha ngokukwenza nje kuphela ukuthi kawuhanjwe ngekhetheni bese bebiza ama-investors angaphandle ukuthi khona lingakela ukuzidifenda lani lizalahlekelwe ngoba lisayinele ama-billion lawa lathi. So uhulumende ongabuya lowo kusasa lowo ongashiwo thina lingavela lithi ukhetho ade luqondile akurigwanga impahla yenileyi asoze liyithole.
Alo-ke umnumzana Max Mkandla, ingcwethi yecubungula ezombusazwe bexoxa endawonye lengcwethi kwezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi njalo oyisikhulumeli sebandla le-PDP elikhokhelwa nkosikazi Lucia Matibenga. Abanye abaseBotswana beZimbabwe abathumela imali ngekhaya bathi izihlobo zabo lokho zibhekane lobunzima bokuyithola ngesikhathi. Asizweni okunengi kumathini kwenya.
Abathumela imali eZimbabwe esuka eBotswana ngamankampani yakubhizimusi yokuthumela imali bathi isihlobo lokhu isikhala ngokuphuza ukuyithola. Kulesikhathi nyakinye lapho isihlobo ezahlala isikhathi eside zingatholi imali yazo kule ndwendwe ezinde kumabhizimusi afana labo Western Union kanye leMoneygram. Noma nje abanye bethi akusafani lanyakenye kuqhubeka kusiba lokuphuza ukuthola izimali okwakhathi esibesithi kudalwa kakhulu zindwendwe zabantu esifolela ukuthola imali ethunyelwe isihlobo labangani abangaphandle kwelizwe. Inkosazana Edith Dube uthi izihlobo ziyaphuza ukuthola imali kungacaci umbeli layo iyasilela umankampani yakubhizimusi yokuthumela imali.
Ukuthumela imali ekhaya ngalaba abanye aboWestern Union sokuhlupha ngoba uyawuthi usuthumele uzokuthiwa babakenelisiwiti kudiwa sokuthatha isikhathi eside ngoba ukhanya labo laba aboWestern Union sebethwala nzima ukuthola lezo zimali.
Abanye bakhala ngokuthi kuthatha isikhathi ukuthi isihlobo sithole imali, kwesinye isikhathi inyokuphathisa abagulayo kumbe ukuhlawulela isifundo ebantwaneni esikolo. Umnumzana Mlamuli Sibanda uthi bona bathumela imali belolwazi lokuthi kumele itholakale khonapho njengezithembiso zamankampani akubhizimusi yokuyithumela.
Uthola ukuthi imali uyabe uyithumela kulesizathu kumbe emergency ukuthi kungani uyifuna masinya, kodwa ekhaya bakutshela ukuthi kabakayitholi, kudalwa yokusweleka kwemali kanye lama-queues amade.
Ingcwethi ebona ezomnotho umnumzana Edwin Ndlovu eHabron uthi inombolo sitshengisa ukuthi abantu abathumela imali bengaphandle kwelizwe besenza ama-diaspora remittances baqakathekile kakhulu ekuthuthukiseni umnotho welizwe, ngakho kumele baphathiswe ngazo zonke indlela.
Siyananzelela ukuthi umnotho weZimbabwe uyame kakhulu kuma-diaspora remittances which run into billions amadola, ngakho kuqakathekile ukuthi these people abangenisa imali elizweni bathole usizo ngokuthetha ukuze bengabi discouraged.
Amankampani afana labo Western Union kwele Botswana bathi bona bathumela imali belesiqiniseko sokuthi ikhona ekhaya, njalo abantu kumele bayithole khonapho njengesithembiso sabo. Bathi abalamandla kwenzakala ngakucelela eZimbabwe ngoba bona ibhizimusi belenze bengaphansi kwemithetho yeBotswana. Iningi lamankampani la isithengisa ibhizinisi lokuthumela impahla ngokuthembisa ukuthi ukuthunyelwa imali eZimbabwe uyayithola khonapho. AbeZimbabwe kwele Botswana balinani liphezulu esebenzisa amankampani ukuthumela imali phandle kwelizwe. Imali engena ithunyelwa izihlobo labangani abasebenza phandle kwelizwe yeqa ibhiliyoni yamadola okweminyaka emithathu ilandelana kusukela umnyaka ka 2015 okutshengisa ukuqakatheka kwalolu hlangothi kumnotho weZimbabwe. Ngumartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 Sabron kwele Botswana.
Uyeza Nungwedi isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe State Department uthi ilizwe leli likhathazwa yikukhahlanyezwa kwabantu bokholo lwe-Early Rain Covenant Church esiqintini seChengdu esabelweni seSichuan. Abantu laba bakhahlanyezwa ngesikhathi befuna ukwenza isikhumbuzo ngeviki ephelileyo sabantu ababhubha kuze kuzamazame umhlaba endaweni ebizwa ngokuthi yiWenchuan. Unwethi uthi abantu bakwele Melika bakhala lemuli ezalahlekelwa ngabantu ababhubha engozini leyo. Uthi kuqakathekile ukuthi kwenziwe isikhumbuzo lesi, njalo lokuthi kudingwe indlela zokuthi abantu bangasila njani engozini enje esikhathini esilandelayo. Uthi okwenziwe lilizwe leChina kuveza ukuthi kalithakazeleli abantu abalukholo olutshiyeneyo lalokho abakufisayo, okuqela obukholo lwesi-Uyghur Muslims le-Tibetan Buddhists. Iziphathamandla zikahulumende wakwele China ziqhubekela phambili zijiliza izindlu zokukhonzela ezokholo abangalufuniyo, njalo sebemise ukuthengiswa kwamabhayibhili ebulenjini be-intanethi. Unwethi uthi kuqakathekile ukuthi abantu bavunyelwe ukuthi balandele ukholo abalufunayo. Ngakho ke unwethi uthi ilizwe leChina kumele likhuthaze ukuthi abantu balandele ukholo abalufunayo.
Alolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke singakehlukani, kodwa kasekhangeleni ke ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. UZulu wamukela ngembono ehlukeneyo ukwethekelela elizweni kukamongameli Theodore Obiang Nguema Mbasoko wakwele Equatorial Guinea. Umkhokheli we-MDCT, umnumzana Nelson Chamisa, utshele abalandeli bakhe lamhlanje eMaphisa Growth Point eMathabeleland South ukuthi engangena embusweni uzahle amise ukusetshenziswa kwemali yohlobo lwama-bond notes. Abesifazane abafisa ukuncintisa ekhethweni lwalonyaka bakhala ngobandlululo langobudlwangudlwangu obuphakathi bamabandla ezombusazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa ngo-7:30 ntambama.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.